lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube sihlaziya udaba lobugebengu obuthiwa sebubahile kobulawayo
okwakuqala okungaba imbangela ephezulu ngibe emqoka ukuthi abantu abaningi abasebenzi elizweni ngokunjalo ke bagcina begena kuyona le ithanithani yokudlova bethathela abanye begqekezela abanye okwesibili sokungaba yi-lockdown le ngoba uzafica ukuthi izigebenge eziningi mhlawumbe ekade zithatha amathuba zigijime ziye egoli ziye kwenza leyo mcimbi zigcine zihleli khonapha kwele Zimbabwe ngoba Zimbabwe siyakwazi ukuthi lilizwe elingelazikhali ezinjengembhobho ephonga uvuluka lapha laphana kodwa kade singananzela kukhanya izigelekeqe zonke sezithwele impopho so ngokunjalo ke kukhanya sokulokuxeka mbe singathi kuyekethisa ekuhlolisisweni kwezinto ezichapha ungcele ngoba impopho yona uzafica ukuthi kayiso yakhonapha vele elizweni iyabivela ngaphandle kwelizwe so sokulokuyekethisa khona kube sokuhlangana futhi lakuthi izidlova lezo eziningi bezivele zingekho lapha bezisebenzela kwele South Africa kumbe ngaphandle kwamanye amazwe so ngenxa yakhona ukuthi abantu sebevalelwe amabhoda lapha lapha neziningi zakhona zikhona apha njalo zingenilela lezo zikhali yikho esezisebenzisa kwezokusitha okunye futhi nje osokukhona ukuthi abantu kabasabambananga kukudala abantu bebekwazi ukuthi nxa kuthe kwahlatshwa umkhosi laphana abantu bayagijima bonke bayakuthi cwi bazame ukuthi bancedise kubanjwe lezo zigelekeqe zihanjiswe emapholiseni okwesine sokungaba yikho ukuthi amapholisa yebo ye ngabe sebenza lapha laphana kodwa ke kade singananzela ngawaqathanisa lalana amapholisa kade khona kudala akaSmith lalala amapholisa kade khona kudala ilizwe lisanda ukuba lozibuthi kuze kuyefika nje eminyakeni nalesanda ukudlula ukusebenza kwakhona sokusehlukana labana abakuqala bebewubamba umthetho sibili kuqina kodwa kade singananzela amapholisa angathiwa asebenze lokwesaba ngazi ukuthi esabani khona ngale phezulu
njengenhlanganiso yezakhamizi kukhona yini elikwenzayo ukuzama ukulungisisa lolu daba
thina njengenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association siqhubekela phambili sikhankasa ukuthi abantu siyizakhamizi sibambaneni ngoba lezi zigangi ezinye zakhona siyakwazi ukuthi sihlala ngapi njalo ngabantu esihlala labo akula muntu ohlala emanzini kumbe ohlala esibhakabhakeni abantu bona labo ngabantu esihlala labo ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi izakhamizi singafuyi geleke emzini yethu singafuyi izidlova emzini yethu ngoba kusasa kuza sikhathaza igazi lomuntu liyakhuluma njalo nxa sokuthe kwabanjwa ukuthi izigebenga lezi ngobani lathi thina siyizakhamizi sebe sibafihla sathi singena emacaleni umthetho ususibandakanisa lakhonokho ngoba kulicala ukuvikela isigangi usifihle wena usazi ukuthi yisigangi phinde futhi siyinhlanganiso sikhuthaze kakhulu sisebenzisa izindlela ezijeneyo emsakazweni lakwezindawo ukuthi abantu baqaphele ukuthi kathesi izigangi sezithe zasabalala edolobheni ngokunjalo ke kabananzelele impahla zabo kabananzelele izindlu zabo ukuthi azigqekezeki lula
kahle kahle umumo unjani sikhuluma nje
ubudlova lobugebenga sobuphenduke insakavukela umcilo wesidwaba lapho kobulawayo abantu bathathelwa nsuku zonke izinto eziqakathekileyo amabhizimusi angenelwa nsuku zonke amagaraji lawo ngamanye asethathelwa imali mahlayana so ngokunjalo nje ukuganga lokhu sokuthe kwasabalala nxa sithi siyananzelela kuye kwaba khona abantu abahlaselweyo emabuthweni bakakhona abantu ababulawayo ephelandaba west babakhona abantu ababulawayo emagwegwe endala wabakhona untombazana obuleweyo eAskot wabakhona ujaha odutshiliweyo egalajini lechabalala emalangeni adluleyo nje bakhona njalo abanye abangenelwayo badlulwe ngule sike sabala indaba erange mall lapho kungene khona izidlovu zadlulwe ngula amantombazana bebophela umfuwa besitulweni khonokho nje kusitshengisela ukuthi ubudlwangudlwanga ubudlova nobusela sobandile kobulawayo ngendlela ephezulu engajayelekanga asiwo wodwa lawa macala maningi ayenzakalayo
lo ke bekungumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo.